Sake sakufundisa sakuchasela ukuthi ikutshintsha komkhathi ikho okwenza kube ngaleyo ndlela.
Kwathiwa kuhamba njani khonapho nxa sokukhona khonoko kwinto?
Kwathiwa khona ilanga liyatshisa kakhulu liyaba selisondele kakhulu ebantwini. So kuyatshintsha umumo womkhathi wokuthi izulu ngesikhathi nesasike wazi ukuthi ngesikhathi lesi siyasibe sesilamabele aphandle okokuthi sibe sesihlakula. So sokutshintshile umkhathi sokusenza izulu lingasabuyi ngendlela esasijwayele ukuthi lina ngayo.
Ye, Baba Ndlovu, uyamuzwa mama lapha. Kambe abantu emaphandleni bayakwazi yini ukuthi El Nino kutshona khonokho yawuhlangana labo nsuku zonke?
Engingakubeka sobala ukuthi abantu emaphandleni abayezwa njengomama esitsho. Kodwa abalalwazi olujulileyo ngakho ngokuba nakula mfundiso eyenziwayo ngabakhangele zomkhathi abakhangele zokulima ukuthi kati vele linyamazana okuthiwa yi-El Nino kuyini. So imfundiso ilutshwana ebantwini kakhulu nasikhuluma ngabani ebantwini bemakhaya bezwa nje ibizo kodwa ukuthi khona imvelaphi lokuthi vele kuyini abalalwazi olujulileyo kikho lokho.
Ye, mase sikhangela-ke masibanda khona ngapho enkaya siyakwazi ukuthi kuvele abantu abalakudla kangako. So ke nxa ukuthi kungabuya lokho kwinto okuthiwa yi-El Nino ubona zane kungamanjani eziphaleni lapho?
Hayi, enkaya kungake kube kuhle ngoba kathi ivele isimo kasimanga kuhle kule ndlala enkulu. So okokuthi nxa umnyaka ona lo esiwukhangele kungaba khona izidumbu ngoba kathi sibakhona abavele belala bengatholi lutho okokufaka emlonyeni.
Ndlovu, kambe kunjalo endaweni eziningi emaphandleni lapho?
Emaphandleni thina sisebenzile emaphandleni ambalwa agucela otsholotsho elupane lakwezinye iindawo zenkaya. Khonokho uthiwo ngumama wamasibanda kumkoto abantu abalakudla eziphaleni lapha sebeqalisile ukulamba. Kuba yinhlanhla ukuthi uthole imizi enelisa ukuthi idle kathathu ngelanga. Kumbe sithi kabili ngelanga nomuzi uyabe ungconywana wenelisa ukuthi udle kabili ngelanga. Abantu bangadla kanye betholila ngalonke bengadlani. So indlala ibhahile okumangalisayo emakhaya. Uzananzelela futhi ukuthi nabantwana ezikolo sebefunguka ngenxa yendlala. Ayisikho futhi ukuthi ihlasiyele kuphela abantu kodwa lezi nyamazana. Inkomo seziqalisile ukufa, abantu sebeqalisile ukuphelelwa zifuyo zabo.
Singathi mfundiso bani elingayifuna-ke kumbe elingayithola kurhulumente masibanda wenze ukuthi lilungise khonoko ukuthi nxa sokubuya umumo womkhathi lowo ongalunganga libe selizama ukuthi lihlanyele lokhu lalokho. Kambe lingabe lifunani?
Sifisa ukubana kuhulumende wethu sifundise ukuthi singalima njani, yiziphi indlela esingazisebenzisa, yiziphi inhlanyelo esingazihlanyela abantu bathole isivuno loba esincane. Izifuyo zethu singayenza njani ukuthi ziphephe engozini le ngoba vele njengalokho vele kungela kudla. Zinakekela ngayiphi indlela ukuze sibe nazo ngoba ukuhamba kwesikhathi sibe kuthengisa ukuthi nxa umkhathi ungahambunje. Okwawunalo umnyaka izifuyo asingake sibe nazo ngoba kanye la manzi ayahlupha kasilawo.
So ezifuyweni lapha ukuthi kambe ubona ngazani masibandla kungenziwani-ke ukuthi zingafi?
Besisitsho ukuthi ihulumende nxa ingancedisa ukuthi kube nezinye inkomo nje ezimbalwa okuthiwa kazifakwe kufidweni zisenzela ukuthi ilizwe lingasali lingasela lutho.
Ngena khonapho Baba Ndlovu, pho ubona ngazani kungathiwani kulakhonokho phela kuthiwa yi-climate change?
Uma sikhangele inkomo uhulumende kumele angenele ancedise ngokudla kwazo kodwa kuyadingakala lokuthi imfundiso ibe khona kuzakhamizi ukuthi nxa sesibhekane lesikhathi sendlala esifana lalesi benelise ukuthi nxa mhlawumbe umuntu elomhlambi engu-10 enelise ukuthi athengise inkomo ezimbili zisize ukuthi ziyethengela lezi eziyabe zisele ukudla ukwenzela ukuthi zingaze zafa zonke.